Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu beZimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu.
Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. IZimSat ihanjiswe emkhathini yi-rocket yakwele Melika.
Sesikunanzelele ukuthi izulu kasiso izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilolaka lesine libe linenge isikhathi esifitshane.
Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma le mizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukansila okubandla lezano PF namhla ugamule ngehloka okubandla le-Citizens Coalition for Change obecela inhlanyelo ephansi kohlelo lwe-Presidential Agricultural Import Scheme. INewZimbabwe.com ibika ukuba uKansila Christ Mudengezerwa ucatshulwe ngumnumzana Wanda Mutashi esigabeni seKafunde eMashonaland West lapho amgamule walimala okumangalisayo. Umtashi ugijinyiselwe esibhedlela sokubikelwe amapholisa ngesehlakalo lesi. Kulabanye njalo abalandeli bebandla le-CCC abatshaywe endaweni ezimbalwa eMashingo becatshangelwa ukuba bakubandla le-ZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mudengezerwa, iziphathamandla zebandla elibusayo kanye lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenzakala ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe.
Abantu beZimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu. Besazi ukuthi bazavikelwa ngalaba abakupolitiki, ama-political leaders, ebenza ubudlwangudlwangu wabo, bengabotshwa, bengangeniswa ejele. So lelo langa elizafika lapho izigangi lezi ziqiwe ezenza i-political violence ezizabotshwa khona zifakwe enkantolo, amakhiye lahlelwe khatshana, yikho abantu abazafunda ukuthi uhloniphe omunye umuntu, ungamtshayi, ungamthethisi, ungamtshontsheli izinto zakhe, ungamdilizeli indlu, ungamdilizeli yini layini okungabe kungokwakhe.
Kodwa usuku lwankona luyabuya nini lololo?
Hayi, so kutsho ukuthi iZimbabwe isile over 40 years kule culture i-violence into yenzakalayo. So kuzafuna ukuthi abantu beZimbabwe bona bezifakele uhulumende omutsha, uhulumende ozahlonipha amalungelo oluntu, ozaqakathekisa impilo zabantu kusukisela komncane kusiya kulo abantu abangabadala, abantu asebagogekile. Wonke umuntu ngumuntu oqakathekileyo ngokwe constitution eZimbabwe laphambi kwaNkulunkulu.
Kodwa kono ngugangadwa kwabantu ubona ngazani akula okunye okungenziwa ngaphandle kwakhona okukhuluma.
Sazi ke Dube, ngokuya kwesikhathi abantu abalokhu begangadwa ngelinye ilanga labo bazavuka bethi hayi sokwanele, asakukwanisi lokho. Nxa ithi kubuhlungu ukuthi ubulokhu utshaywa uthathela izinto ezingezakho. Abantu sonke senziwe ngemzimba ephuma igazi elibomvu. So ubuhlungu lobo abantu abasoze behlale bebuzwa bengenzi lutho, ngelinye ilanga kumele benanzele abantu bazayenza. Enye into abangayenza ukuthi bezifikile kulobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube eseBoston khonapha kwele Melika. Z Zemsat 1 ihanjiswe namhla emkhathini thwele indizamchina yakwele Melika eyomhlobo owe rocket ebithwele njalo kufanayo lokunye okwamazwe ambalwa. INASA yethule umbiko namhla othi i-rocket le ebizwa ngokuthi yi-Northrop Grumman NG-18 Cygnus isuke kahle njalo ikhangelelwe ukuba izaphanyeka iZimsat emkhathini esikhathini esifitshane esilandelayo. IZimsat esekelwa ngele Japan phansi kohlelo lwe-Joint Global Multinational Birds Satellite Project izancedisa abalimi abahlola umkhathi labanye. Umnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-internet, uthi iZimsat ilakho ukuguqula indlela yokulima eZimbabwe.
Umsebenzi wayi-satellite le ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi, thathe i-information yomkhathi. Ngelanga lingaka, ngokutshisa ongakanani, umoya ongakanani, nezulu unakwazi. Kube kuthatha imifanekiso ecacayo.
Singathi kunceda ubani konoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama explorers. Asonke kanothi nxa uhlanele nantesaza ilimvuzo. Izasebenza kuphela nxa kuyukuthi information njalo ekhorrekthiweyo anki iyasetshenziswa. Ngoba njengoba ngithile, iprogram the NASA involved ukuthi be-empower amazwe adivelophayo. Anjabo zilapho zikhande kamanje. Ukuthi izela lizwe ibe le-satellite yayo nokukhorekta information yayo ngendlela zayo ibe le-capacity. Yona-ke i-satellite imhlobo naloo yesetshenziswa ngu-Elon Musk ukuthele ku-intanethi i-mission technology kuwona le mhlaba.
Singathi akujuli yini kume njani khona umbani obhatalela khonokho?
Abayibhatalelayo i-technology naturally kuyabahambeli kathi kuyimalini. Akuyambona ukaziya 700,000 yes. Kodwa kahlaliseti i-consortium yangona kuthiwa i-BED i-IRD owathetha ntoyinto ekuthiwa i-Japan ama-injiniyeze lapha abahambele melani hambe i-Japan itrena khona ngayo yaya akulontela eZimbabwe ngakubona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lentela khona leyo NASA so intitate lapha weyenza ikomponente ihambe kuyatrena hambe ngamandeki afunde yalekhulalekhu kodwa asesesizakiye yaziwa ngabantu nenzela ekuthiyazaneta i-ZBC ifuna amabhola lamanje mainly into i-global warming amakhiwa interested nge-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela iyaphithelesi yakhwela lapha kuyemazane kuye-fortune imining and all the things into ezikhontena i-nature it's more than nature thing but obviously the other thing ithini izizithi ngomonitor i-security amabhoda ukuthi kunesikhapha kuzongenayo anto i-satellite ukuyicontrolayo it comes all those stuff.
Umnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-internet ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Africa egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa isemhlanganweni wokuhlaziya indlela zokulwisana lokukhudumala komkhathi owe-Climate Change Conference COP27 oqale namhla edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Egypt. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uzagxila kakhulu edabeni lokukhangela ukuthi kungenziwani ukuthi izwekazi le-Africa liphathiswe kunhlelo zokulisana lokukhudumala komkhathi. Lokhu kulandela ukunanzelela ukuthi izwekazi le-Africa noma lingakhiphi intuthu enenge elimaza isimo somkhathi yilo elisithola libhekane lenhlupho ezingapheliyo phezu kwalolu daba ngenxa yokuswela imali lokunye. Umnangagwa namuhla ungene emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Mkhwetsi Masisi obulehloko esithi Overcoming Climate Change Crisis in Africa. Umongameli Masisi uthi kumele kube lokucabanga okutsha okuhambelana lensuku zalamuhla ezingaphathisa ulusana lokuguquka kwesimo somkhathi.
While our resources provide the building blocks.
Kumele kube lendlela ezakulezi insuku ezizasiphathisa ukulwisana lokuntshintsha kwesimo somkhathi. Asamukeleni amathuba okulwisana nalokhu zindawonye.
Omunye okuhlanganiswe ukulwisana lokukhudumala komkhathi e-Environmental Management Trust, Mnumzana Pride Mkono, uthi kumele kukhangelisiswe kakhulu udaba lokuthi izwekazi le-Africa lamazwe afana leZimbabwe angaphathiswa njani namazwe angentshonalanga ukulwisana lokuguquka komumo womkhathi.
Asikhangelelanga ukuthi kulolutho olukhulu oluzaphuma khona ngoba amazwe amaningi kakhulu lawo abangela ukutshintsha komumo akazimiselanga ukwenza ukuthi isivumelano eseParis agreement esika 2015 sibe kwenza lokho abakuvumayo ukuthi bazabe kwenza abakwenzanga khonoko. Njalo amazwe asaguquka njengabo Zimbabwe labo Botswana akanikwanga imali yokuthi besekwanisa ukuyekela ukwenja izinto ezinjengamalahle kanye le oil ukuthi besebenzise ekutholeni amagetsi la amandla kagetsi.
Amazwe afana leZimbabwe kanye leBotswana lokhu ethembele kakhulu ekusebenziseni amalahle enjwayo awe coal ukupheka ukufana lamandla kagetsi. Amalahle enjwayo yiwakhokhelayo ekubangeleni ukuguquka kwesimo somkhathi. Unkosazana Inge Mate Stenneth owenhlanganiso yeWorld Climate School okhangele kakhulu ngokuntshintsha komumo womkhathi kweZimbabwe use Egypt emhlanganweni weCOP 27.
The countries and people of
izwekazi le-Africa alilanyathelo elikhulu ekuguquleni isimo somkhathi. Abantu abampofu abaphambanisi umkhathi kakhulu, ngakho asingeke sibamise ukuthi bengaqhubeki ngezinye inhlelo eziphambanisa umkhathi ngoba yisibo abadala umhlupho lolu.
Ukuguquka kwesimo somkhathi okufana lokungani kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi lidala ukutota kulimaza inhlelo zabalimi eZimbabwe. Umnumzana Mhlupheki Dube, umlimi osesigabeni samangwe, uthi udubo lokuguquka kwesimo somkhathi kubisela emuva inhlelo ezinenyi.
Izitshengiselo zokuguquka komkhathi zivele zikhona. Sesikunanzelela ukuthi izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilolaka line libe liningi isikhathi esifitshane. So kuqakathekileyo ke ukuthi njengamazwe lamazwe siyenza zinhlelo bani zokufundisa abalimi ukuthi melane lokutshintsha komkhathi.
Umhlangano weCOP 27 uzaqhubeka amaviki amathathu. Inhlanganiso emela ilizwe likaZulu eGlobal Climate Movement ithi kumele kube lezenzo ezibambekayo, hashi inkulumo nje eziphuma emazweni angentshonalanga, ukuthi kuza kwenziwa nhlelo bani ekufakeni imiqobo yokudubo lokukhudumala komkhathi. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kugcwala abantu nsuku zonke emahofisini ogatsha lukahulumende olwendaba zasekhaya olunika uZulu amaphepha okuzalwa, amapasipoti lokunye, kulandela ukwehluleka kohlangothi lolu ukudinda amaphepha aqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi batshona emahofisini la kobulawayo bedinga incwadi zokuzalwa. Kubikwa ukuba imitshina yokudinda ama birth certificate kayisebenzi ngemfanelo. Abaxoxe lomsakazo weStudio 7 namuhla bekomsitheli bathe kunengi okubahluphayo okwenza ukuthi batshone emahofisini la. Omunye wabo ngunkosikazi noMalanga Ndiweni ohlala ePhumula South.
Le challenge enkulu lapha ngendawo yamabhebhi le. Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna ukuapply ngihambe somewhere. But ngehlulekile. Inxa yokuthi ibirth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha. So, xa ngithi ngiyaapply le entsha ngithola ukuthi ithiwa kuvaliwe, akula network. Bathi sekulesikhathi. Ngathola ukuthi ayisimi ngedwa banengi abantu abanjalo. Abanjengama abazama ku-applyela i-passport abalamabhethi abo angalunganga, omunye vele kalayo yena ngokwakhe. But ule challenge yakhona ukuthi khona kuthiwa amabhethi i-system i-down. kubuhlungu kakhulu ngoba athe semile miswe yiyo i birth certificate le ukuthi ngi apply la mbona impilo phambili ngikwazi ukuthola ini i passport manje angikwazi ukuthi uhlupho lolu luzaphela nini ukuthi yena uhulumende uthini ngalo ngoba hey abantu bathwele nzima phandle la
undiweni uphinde wathi lokhu sokumbisele emuva kakhulu ngoba kunengi afisa ukukwenza empilweni
nanqondo ukukhalinya embezi ngoba bekumele ngi apply le hambe lami ngiyephandle kwelizwe manje sengimile bathi abakwazi ukuthi kuzalunga nini yiwo iansa basipha yona singabantu siyiza khamuzi sibuza ukuthi kanti manje kuyalunga nini bathi hayi asikwazi lathi ukuthi kuzalunga nini ngoba lokuvalwa kuvaliwe sibili indawo yakhona so hayi ngazama ukuthi bengiyephambili kwenye indawo lapho kuthiwa kuyathathwa ngathola ukuthi lagobo kunjalo bathi system ayikho so basalindile sine challenge enkulu bakithi asikwazi ukuthi manje kuzaphetha ngani abantu behlo ku-apply la ama-passport mabe le problem ye-birth certificate ngoba kumele uqale ulungisise i-birth certificate yakho ukuze uthathe i-passport.
Unkosazana Simangele Sibanda laye ubhekane lenkinga yokuthola amaphepha aqhakathekileyo ehofisini le.
Mina iproblem yami ukuthi ibebe yami siya linga enter iID number. It appears my details is correct, but if you enter iBirth entry number it appears under omunye umuntu. So angazi ukuthi ngancedise kanjani khona lapha.
Umnumzana Dumisani Nkomo ophakathi kokuloba umdlalo wokuthunjwa kwabantu besiya kwenziswa imisebenzi enqele kwamanye amazwe uthi okwenziwa ngohulumende kwephula amalungelo oluntu.
Kuqakathekile ukubana ama-birth certificate aprinte masinya ngoba nxa kulobu nzima ekuprinteni ama-birth certificate kuba nzima ukuthi abantu bathole ama-ID bathole ama-passport bachange baswele nje okunenginengi konke lokhu ngamalungelo uba li-birth certificate lilungelo uba le-ID lilungelo uba le-passport lilungelo so konke kuqakathekile kumqoka.
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakobulawayo uthi sebephanyeke izikhalazo zikaZulu emahofisini amakhulu elizwe. Umphathintambo ogatsha lwemisebenzi yekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlangothi lolu luphakathi kokulungisisa udubo lokudindwa kwamaphepha okuzalwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuyaphithizela kwele Melika kulungiselelwa ukhetho lwama-midterms oluqala ngolwesibili elizweni lonke jikelele. Amabandla amakhulu omabili elama-Democrats lelama-Republicans alokhu ekhankasa ngamandla. Kuyabe kukhethwa abameli bedale le-Senate, ele-House Representatives kanye labaphathi bezabelo ama-governors. Ama-Democrats athi ukhetho lolu luqakathekile kakhulu ukuze kulondolozwe uhulumende kaZulu. Kuthi ke ama Republicans athi uhulumende kamongameli Joseph Biden genzi kahle. Abantu abaningi bakhala ngesimo esibi somnotho besithi amafutha ezimota ukudla lokunye kulentengo ephezulu okumangalisayo. Ngakho ke kumele kukhethwe amalunga ebandla eliphikisayo. UBiden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump kanye lomnumzana Barack Obama bakhankasa ngamandla namhla endaweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya ukhetho lolu, sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, eTexas.
Ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma, bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi bayevote. Kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena, ugavena lo apelo lalo ozama ukungena u-Orola. So ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulomncintiswano ophezulu kakhulu. kakhulu okhona lapho kuma elections kagovernor yena lo eTexas.
Kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms? Kuyini akukhangelelweyo ngamabandla omabili?
Ye, kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kuvele ukulwisana lokhu kakhulu. Umthetho lo weight this is raw okhanya ngathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi baye ekhethweni, ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela. Amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho, kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka-former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaluphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili. Ngibona ngathi kunjani
umkhonomi-ke abantu bakhala ngokuthi imidengo sezakhuphuka, opetrolo lokunye konke okunjalo. Kungenza abantu bavotele elinye ivandla okwedlula elinye yini, ikakhulu ngoba bachothoza uBiden ngakho lokho?
Ye, ngoba amanye ama-states ayachiyana, le mnotho yabo iyachiyana kwezindawo i-petrol economy iphezulu ukwedlula lokuthi nesikuzwayo ngapha eTexas. Lapha abala kungathi kuyezwakala kodwa kakuzwakali kakhulu, ngoba ilizwe lakhona leli leTexas ilizwe elivele lingathi linothile, liyasubsidiza izinto ezithile ezine. Kodwa-ke nxa ukhangela umhlaba wonke lo owe-USA, yiwo sibili umqoka okhona lo owe-economy ukuthi i-economy yimbi okwakhathesi senziwa yimpi le e-Russia le-Ukraine.
Nxa sesikhangela i-state e-Georgia lapho kukhanya sibili kulwisaniswana sibili, ubona kuzaphuma impumela yakhona izaba yiphi?
Hayi, lapho ngisamelele sibili ukuthi ngibone ukuthi kambe kunga induku xa izawela ngaphi phakathi abangqingilanayo bonaba, amajaha langqingilanayo. Kodwa-ke nxa ungathi ukhangela isenethi ingathi isesekhona ngapha kuma-democrats ukuthi ama-democrats angayigcina. Lapho embona ngathi kuyaxega khona kungapha ku-house, engibona ngathi ngapha hhayi engxenye ingabaphunyuka laba ama-democrats.
Umnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Kulabantu asebekhulile abahlaselwa ngumkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo obizwa ngokuthi eye cataract ngesilungu. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane lo uyelapheka ungabonakala kusaselesikhathi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo uvame ukuhlasela abantu abadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo. Unkosikazi Julia Dube olomkhuhlane lo uthi lokhe ebhoda ezibhedlela edinga usizo ngoba uvalwa yebulembu obusemehlweni.
Ngagula amehlo, hamba ngayo empilo, phambi komnye ophekileyo, ngakuthi kumnye opheka sekuhamba futhi sibe siyamphala amehlo lani. Aphe bamphala amehlo lani, azange vele mbone ngoba kwakule COVID laphana esikhathi se-COVID. Sithi siyabuyela futhi kuthiwa kula madokotela. Siyabuyela kula madokotela, siyabuyela kula madokotela. Azange phinde mbone, asabuyela. Khathesi ngisengasongahamba, esentilale ngayo baphe bangikhangela futhi. Bathi besithi bona ngiyehlala 2 weeks, la 2 weeks ngibuye khona, kodwa vele kangiboni.
Umongi unkosikazi Sibonelo Madlela uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu, kubizwa kuthiwe. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumba abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha kuncipha ngokuya kwesinjalo ungakhangela ihlweni lakhona uyabona kule isizingelezani isizingelezi nje phansi kwenhlanzi intini abadala kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umnumzana Thabiso Mthembu, umongi osebenza kubulawayo, uthi kuphalwa ubulembu obuyabe sebubonakele umuntu abuyele esimeni sakhe.
Umkhuhlane lo uyelapheka njalo umuntu engahamba ku-operation yakhona ukuthi ephalwa la lobu bulembu akuthathi isikhathi eside ukuthi ebuyele ebone njalo. Khona okwenzakalayo ukuthi lobu bulembu kumbe ilensi le eyabe isiyonakele yiyo ekhutshwayo, kube sokufakwa eyinye eyiyo ezasebenza endaweni yale ekhitshiweyo umuntu eziphilele nje impilo efanayo.
Kuviki ephelileyo ngolwesine, umsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwengwa evula okusemthethweni uhlelo lokwelapha abantu abakhathazwa umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo eHarare, uchaze ukuba abantwana abazinkulungwane eziyisitshiyagalombili i-8,000 banomkhuhlane wamehlo. UChiwenga uthe abanye abantwana laba bazelwe belomkhuhlane wamehlo, kuthi njalo elinye inani yilabo abalemkhuhlane etshiyeneyo egoqela owendingindi. Wengeze esithi ukusilela kwemali kuhulumende sekudale ukuba uhlelo lokwelatshwa amehlo luphathwe inhlanganiso ezizimeleyo ezeZimbabwe kanye lezangaphandle kwelizwe. Kuviki ephelileyo kwelatshwe abedlula amakhulu amahlanu i-500 ngokungela mbadalo esibhedlela seParirenyathwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
U-Obert Cobra Moyo oyedlalela iqembu lenguqu lewange uthi akulalwa nxa ungumqeqethi womdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngoseleminyaka phose emithathu eqale uqeqetsha ngemva kokuthatha umhlala phansi njalo uthi akukho lula ukuba umqeqetshi womdlalo wenguqu.
Hayi kunzima. Kunzima kulalwa kulalwa. Hey, coaching is never easy. It's never easy. You're always planning, planning, planning. Ngibona ningadlala, ningawina sokuphelile. You have to plan for the next game. So akula sikhathi sokurelax.
Umoyo uqale udlalela iqembu lewangi sasengumfana osakhulayo ndawonye labanye abadlali ababeloduma ababalisa uMethod Monjali, uSalim Milazi, uEddie Chitato kanye loTekshua Chinyama. Ngaleso sikhathi iqembu leChipangano belingelinye lamaqembu aqinileyo kusigaba sePremier Soccer League. Uthi izinga lomdlalo wenguqu elizweni seliyehlile nxa kuqathaniswa leminyakeni edlileyo.
Elizweni lethu leZimbabwe anti kukhanga ngathi siyenza siyehlile mpijana, but izoba rayithi sizophika, but ufuna wenzani yehlile mpijana.
Umuye ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lewange lona ukuyile lithole ilungelo lokuyadlala kwisigaba sePremier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Iqembu lewange selile minyaka embalwa lisehluleka ukuba lihlale kweminyaka eminingi kwisigaba saphezulu, kodwa umoye uthule themba lokuba seliphenduke ngokuphela.
Yeah, I think ama mistakes enzakalayo andidali. Hayi sesiwazi ani kathesi, hayi akusozikwenzakala. Of course I think support from the community maybe ayile kambijana, but kathesi hayi sisibambeni vele.
Ngaphandle kweqembu lewange umoya uke wadlalela njalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye leqembu lePretoria University elakwele South Africa. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa kusasa. Singekehlukani izihlobo sikhangeleni njalo ezinye izindaba ebezikhokhela. Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla leCitizens Coalition for Change. Izimsat isihanjisiwe emkhathini yi-rocket yakwele Melika. Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma lemizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede Okeino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.